Uxolile Ngwenya intombazana eleminyaka elithumi lasikhombisa i-17 wabuya lonina wafika enkambeni yedukhwi kwele Botswana ngomnyaka ka-2008 bebalekela udlakela lwezombusazwe kwele Zimbabwe. Wangena isifundo zakhe ze-primary esikolo sedukhwi ngaphambi kokuba ayenze isifundo sesikolo esangaphezulu eNatha Secondary esibucwadlana ledolobho le-Francistown. Ekupheleni kwanyakenye uxolile ulobe imhloliso ye-general certificate eyiyo ebhalwa isifundi ngesikhathi sebesiya imfundo yesikolo saphezulu kwele Botswana. Impumela yemhloliso iveze ukuba uxolile nguye obhuqe bonke abafundi abalobe imhloliso le esikolo seNatha. Emhlolisweni yezifundo eziyisificamunwemune uxolile uthole o-A abalenkanyezi i-A star abayisithupha, o-A ababili kanye lo-B oyedwa. Utshele iStudio 7 uthi noma nje ebhase kakuhle ukujabula kwakhe kufuphaliswa yikuthi kulobunzima ekuqhubekeleni phambili ngezifundo zakhe ukuya ekolitshini.
Pasile uform 5-1 6 A stars, 2 A's and 1 B. Konke lokhu kwenzakele ngokuzinikela kwami emfundweni yami nezosizo zikaNkulunkulu. Kodwa kathesi i-challenge engilayo ukuthola i-sponsor sokuqhubekela phambili. Nxa ingasithola nginesifiso sokufunda i-actuarial science.
Umama kaXolile uNkosazana Beauty Mlilo uthi bekungalula ukukhulisa uXolile ngoba behlala enkambeni yedukhwi engasebenzi.
Babhadalelwa i-school fees i-Skillshare, UNSCR kodwa entweni ezifana le-grocery yesikolo njengomzali kumele uzibonele. Bengizibonela njalo kangisebenzi, bengisenza ama-piece job, yikho ede ngincedisa ngakhuqolile khona ngale sikole.
Umamlilo uthi udubo oselikhona ukuthi uhulumende kanye lenhlanganiso yobona eziziphepheli kayincedisi isifundi uma sesiphutha isifundo zesikolo se-secondary. Uthi kathesi bakhangele ongowuphathisa uXolile ukuze akwazi ukufeza amaphupho akhe ngokuqhubekela phambili ngezifundo zakhe.
Umntwana upasile, i-government ayenelisi ukudlulisela i-refugee phambili xa eseqedile uform 5 sokufuza ahlale. Njengomntwana oyinkazana kunzima ukuthi ahlale phansi engahambi esikolo ngoba kugcina sokusenzakala ezinye izinto, egcine sezithwele, egcine senjani njani. Njengomzali ngiyafisa kakhulu ukuthi nxa ekhona olesifiso sokuncedisa umntanami ukhululekile.
Isikhulumi njalo engobona ngenhlala kahle esiphepheli edukhwi Mnumzana Bhekimpilo weza uthi okwenziwe ngoXolile kuyabukeka njalo kuyadingeka ukuthi ancediswe ukuze aqhubekele phambili.
So lumntwana wenze kahle kakhulu thina njengemuli yasekhaya, njengemuli yeZimbabwe, isizwe sesikamthwakazi, kusijabulise kakhulu, kuyinto enhle kakhulu. Isikhalazo nje singabe sikhona baba Ngwenya kakhulu kulabo abancedisayo ama-donors khalelayo kuphela ukuthi umntwana azuze abangamncedisa aqhubekele phambili ngezemfundo, angahlali phansi njengalokho esikubonayo usenzakala lapha. Abanye abantwana bayahlala phansi begcine sebesiba ngomama.
Ukuphumelela kwaXolile ezifundweni zakhe kube zindaba ezimnandi kakhulu kwabeZimbabwe abasenkambeni yedukhwi bona ababhekane lesimo esinzima. Bakhala ngendlala kukanti ukuhlala kwabo kwele Botswana lakho kulenye nguhali ohulumende bamazwe omabili besithi kabaphindele kibo. Iningi lezifundi lehluleka ukuqhubekela phambili ngemva kokuqeda izifundo ze-secondary kodwa uXolile kafisi ukuzithola ekulesi simo. Abalesifiso sokuphathisa uXolile lingaxhumana lonina +267 719 134 37. Ngiyaphinda njalo +267 719 134 37. Ngingumathini Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiseHabron kwele Botswana.